sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 17 kuNtulikazi 2021 usithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Wayeyintatheli izindaba uSandra Nyaira owasebenza kumaphephandaba lakumsakazo ehlukeneyo egoqela iStudio 7. Obhubhe ngolwesibili ungcwatshiwe namhla emathuneni eWarren Hills eHarare lapho obekuthe gwaqa izihlobo nabangane.
Ube ngumuntu esasijabula laye nje ngamaviki edluleyo wona lawa akazanga khombisa ukugula kodwa sithi hayi sakwamukela ukuthi usephethwe umkhuhlane lo osithe wasabalala.
Inani labantu abahlaselwa ligcikwane le-coronavirus lababulawa yilo lilokhu liqonga insuku zonke.
Kodwa amabhawa avuliwe, amasaluni avuliwe, le nto ezinjalo. So kukwenza ukuthi ngakolunye uhlangothi sithi silwa le gciwane, ngakolunye uhlangothi siyalumemethekisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Wayeyintatheli izindaba uSandra Nyaira owasebenza kumaphephandaba lakumsakazo ehlukeneyo egoqela iStudio 7 obhubhe ngolwesibili kuyonale iviki ungcwatshiwe namuhla emathuneni eWarren Hills eHarare lapho obekuthe gwaqa izihlobo nabangane. Omunye wezihlobo zakhe unkosikazi Mo Blessing Gombarume utshelele umbuthane ukuthi balahlekelwe kakhulu njengomdeni. Umngane kamoyo u-Audrey Chihota obekulo umbuthano usichazisela ngesimo sakhe.
Lamhla bekulilanga elibe buhlungu kithi. Libe buhlungu ngoba kusukela ngolwesibili esisizwe ukuthi unkosazana Nyaira uSandra usesichile. Kwabanzima ukukwamukela, kwabanzima ngoba ube ngumuntu esasijabula laye nje ngamaviki edluleyo wona lawa akazanga khombisa ukugula kodwa sithi hayi sakwamukela ukuthi usephethwe umkhuhlane lo osuthe wasabalala. Kodwa ngingathi nje isikhe wasichiyele sona, hayi asisikhe usezinyo elilodwa. USandra ubephethe umsebenzi omkhulu njenge ngentathela izindaba, njengo-communications officer, njalo ubefundisa amankazana ngathi abesintwana abebevele bedinga ukuthi babe lolwazi lokuthi vele khona ukuba yintathela izindaba elohlonzi kwenziwa njani.
Wengeze wathi umoyi wayeyinsika kumdeni wakhe.
Ngingathi nje uSandra nxa simkhangele sithina siyazi ukuthi ulahlekelwe ngunina, nguye obekhangele uyise, imuli yonke ikhangele kuye. Khathesi ke abazothini thina njengabangane bakhe besilaye. Ngingathi vele impilo zethu bezixhibene, besisebenza kahle, sisizana, sitshelana ukuthi impilo empilweni indubeko ohlangana lazo ungaziphatha njani ukwenzela ukuthi wenelise ukuqhubekela phambi. Ngingathi nje ube ngubabakazi, ube ngumna wethu, ube ngudade wethu, ube yingane ezehlisayo nxa efika ebantwini. Ubekwe kuhle, bambabazile abanengi, imisebenzi yakhe emihle imlandele ngoba bebekhona abaphephetha izindaba abakhulu bamaphepha ama-newspaper njengabo Standard, njengabo Daily News, hayi bebekhona sibili. Njalo lokwenza i-live stream lokhu kusizile, ungabona nje kuma-comments abekiweyo. Unkazana lo ubelothando, ubelesineke, ubelesisa, ubengelakho ukubuyisela ububi ngobubi, kodwa ubelokhu esithi yonke into sethembele enkosini. Hayi, sithike lanxa sisizwa ubuhlungu, akalale ngokuthula.
amazwi akhe agcizelelwe ngomunye owafunda lomunye unkosazana Mount Joey Chikura osanda ukukhuluma le Studio 7.
Ngahlangana lo Sandra ngomnyaka ka 1993 saphila sonke for sisesikolo sonke eHarare Polytechnic sitrena ukuba ama-journalist. Ikuthi umuntu owayele mbeko wayethobekile wayethanda abantu njalo ethanda i-journalism. Sandra wayengumuntu wokuthi she was determined ukuthi she will make it in this media industry.
USandra Nyaira ubhobheke kulandela ukuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 eseleminyaka engamachumi amane lasithupha i-46 wasebenzela amaphephandaba lemsakazo egoqela i-Community Newspaper Group, Ziyana, le-The Daily News lapho aba umhleli khona. Wemukela indondo yokuqhuba kuhle umsebenzi wokuba yintatheli izindaba, itshengisa isibindi, i-Courage in Journalism Award, owayiphiwa inhlanganiso ye-International Women's Media Foundation eMelika. Usebenze e-Studio 7 kusukela ngomnyaka ka-2003, esakaza eseNgilandi. Wasesebenzela umsakazo munye eseMelika kusukela ngo-2009, uchiye esesiyasebenzela umanyano we-United Nations e-Ethiopia lapho abebona ngokwethulwa kwembiko okuyisikhundla abhubhe esiphethe. Inani labantu abahlaselwa ligcikwane le-coronavirus lababulawa yilo lilokhe liqonga insuku zonke. Njalo izolo ugatshalo ezempila kahle luthi kubhubhe abalikhulu lambili 102 wathi abafika phose inkulungwane ezintathu 2296 bahlaselwa yileli gcikwane ngelanga elilodwa nje. Asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane sebesedlula isigidi esisodwa. Lokhu sokukhuphule inani lasebehlaselwa yicoronavirus selokho yaqhamukayo ngomnyaka odluleyo la kwedlula inkulungwane ezingamachumi ayisichiyangalombili 81,168 kwabhubha abedlula inkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu 2,520. Asizweni umbono kamnumzana Angliston Sibanda olwela amalungelo oluntu ngalolu daba.
Ukunanzelela kwami yisisikhathi sokuthi nxa kwisikhathi somqando uqanda yikho igciwane leli elimemetheka khona kakhulu. Yebo kuhamba abantu lathi besi abanengi besihamba singasalandeli, thola abantu singasagqokanga ama-facial mask, abantu abanesiminyana ikakhulu lakubozubukho lapha yikho kume ukuthelelana khona amagciwane. Bese kusiba lenye into edabukisayo edanisa kakhulu ukuthi ngike ngaba singafike ngabona enkulumane police station kuvika edluleyo ngabona amafica amapolisa berawunde abantu begcwele bebochiwa abantu begcwele enkulumane estation. Abantu laba bebekade bethenga bethengiselana utshwala emashabhini benatha bengelandaba lokuthi kulegciwane eliyingozi kangaka. So okunye abantu lathi kasinanzeleli ikakhulu emalokishini lapha kunengi okukhulu okwenzakala abantu bayangena emashabhini bathengiselana utshwala abantu bathi bebabe benatha and khona lokho yikho okubangela ukuthi igciwane limemetheke ngoba abantu kasiziphathi.
Sesikhangela lapho abantu ababuthana khona, abantu bayalandela yini imigoqo besingathi yizo lezi ndawo ezivangela ukuthi igcikwane leli limemetheke.
Izinkonzo zivaliwe kodwa amabhawa avuliwe okuyikho okubangela ukuthi igcikwane limemetheke. Izinkonzo zivaliwe kanti njalo futhi thina emachurch nxa kunje siyakwazi ukuthi sihlalise abantu silandele social distancing kodwa amabhawa avuliwe amasaloni avuliwe lento ezinjalo. So kukwenza ukuthi ngakolunye uhlangothi sithi silwa le gciwane ngakolunye uhlangothi siyalumemethekisa ngoba amabhawa avuliwe abantu bayathenga utshwala babo kusukisela ngo-9 kusiyatshayao isikhathi sokuvala u-3 kodwa abanye vele uhlangana labo vele sebedakiwe. So akuncedi kodwa ke into engiyibongelayo yokuthi ngibona kakhulu abantu kakhulu koBulawayo abantu bekhuthalela kakhulu ukuyahlatshwa i-vaccination. Sithemba ukuthi abantu bonke nxa singahlatshwa sithathele i-vaccination kungasenza sifike esigadini esigabeni okuthiwa i-head immunity ekuthi igciwane liyabe lingasamemetheki kakhulu.
Lowo ngumnumzana Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu esixoxelayo ekoBulawayo. inkosi ye-Eswatini uKing Mswati wesithathu sesole ukutshengisela ukuselizweni lakhe esithi kulibuyisela emuva ngesikhathi iningi lisola umbuso wakhe elithi ulochuku lenkohlakalo. Lokhu kuphume embikweni inkosi ewethule izolo lapho ephinde yakhetha umnumzana Cleopas Dlamini ukuthi abe inhloko kahulumende. Lokhu kwenzakala kule qula elithunywe ngumanyano weSADC ukuyaphenya okuhluphayo kulelo lizwe. Abanye abalwela ilungelo loluntu basola indlela abathi iqula leli liqhuba ngayo umsebenzi. Ukusenjalo, udlakela olusanda ukuqhamuka kwele South Africa ngemva kokubotshwa kukamnumzana Jacob Zuma owayengumongameli lubikwa solunganeno. Ukuze sizwe ukuthi ukungahlaliseki kulawo amazwe kuthinta njani amazwe akumhlubulo weSADC agoqela eleZimbabwe, sixoxa lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu oqala ngokusipha umbono wakhe ngokwenzakala kwele South Africa.
Ikhangelelo lalabantu bevele beqale lo msindo beliyonga lokuthi ekugcineni uZuma akhishwe ejele. So njengoba nje kungayenzakalanga khonokho, kunzima ukuthi umuntu abe clear ukuthi nikhona umsindo lo usuphile ukuphela yini. So angiboni ukuthi singakhuluma mpela ngokukhululeka ukuthi sokuphelile. So abantu babe becabana ukukona ukuyafika esikhathini nje ubone ngani kwa lwanomunye usevumile ukuthi uyehlulwe kanti ubhizi uyenzani uyaplana, ngoba kunalo kunaleli iphephe belisekulethwa nje elinikeza i-government ekaRamaphosa amalanga amaviki amabili ukuthi akhuphe uZuma ejele. If kuyukuthi liphephe lamaqini elivele ebantwini abayibona bevele beqala lo msindo, kusho ukuthi akukapheli.
Ungathini ngokwenzakala eSwatini?
Ya, eSwatini inzima kakhulu, kodwa ke kulinyathelo eliya endaweni e-right, endaweni enhle ukuthi kube nokungani kuba create ukulungisa indawo yokuthi kukhulunywe kuzwisisana. Noma nje sazi ukuthi iSADC, as you know, ayijwayelanga ukusiza mani okupheleleyo experience yeZimbabwe. Lapho vele nje wokungazange kuphume khona izinto ezi-right, iSADC khona khonapho. So asikholwele ukuthi kuzolunga, kodwa for now akukho lula ukuthi sithi kuzophuma njani, kodwa ama-steps in the right direction wala asethethwe kule khangelelo lokuthi kuzolunga.
Singabona okwenzakala eSouth Africa leSwatini kuthinta eleZimbabwe kumbe umhlubulo wonke nje we-Africa?
Akakhulu kakhulu, ngoba iSouth Africa lilizwe elilusizo kakhulu, lilizwe elinothileyo akakhulu kazi ungavela usebenzise umzekeliso weZimbabwe nje kuhle ukubonisa ukuthi lapha kungaba yinkalakatha yenkinga, ngoba abantu beZimbabwe abaningi balapha basebenza bagcine babheke abasekhaya ngalokhu abakuthola la, njalo futhi abakhona lekhaya nabo bayabuya bezodinga izinto ngapha. Izinto eziningi esizitholayo sizithola khona ngapha eSouth Africa esingathi ngama-exports. So kungalimaza mpela amazwe amaningi ukuthi iSouth Africa ilimale njengelizwe, kungalimaza amazwe amaningi.
Lo mnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo ese-South Africa.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela.
Izakhamizi zemaphandleni esabelweni sezansi emaNdebeleni seziveze ukukhathazeka ngodlakela oluqhamuleke leSouth Africa zisithi lokhu kuzadala ukuthi zibhekane lendlala ngoba ziphila ngokudla ezikuthunyezelwa eGoli. Abanye bathi besabela ukuthi mhlawumbe abantwababo bafile kulolu dlakela. UAlbert Ncube usethulela lolu daba.
Iningi lezakhamizi kulomhlubulo liphila ngokudla okuthunyezwa esihlobo ezisebenza eGoli okubuya nabo malayitsha, kodwa kulandela udlame oluqhamuke kwele South Africa kunsukwane ezedlulileyo, kulandela ukubotshwa kwamnumzana Jacob Zuma wayengumongameli walelo lizwe, iningi lithi lokhu kungadala ukuthi zilambe ngoba labo abathumeza ukudla belakho ukulahlekela imisebenzi. Unkosikazi Siphathisiwe Nkala isakhamuzi esilikwe eGwanda North uthi ukusasa yabo ibuvilibana ngenxa yokungahlaliseki kwele South Africa.
Sina ngapo emhlubulweni weMandebeleni sithi siwelwe yifu elimnyama iloko kwenzakala eGoli ngoba thina vele impilo yethu ibese kakhulu eGoli khona ngale ukudla sikuthole eGoli imali siyithole eGoli abantwana nxa beqedile isikolo kumbe bengaqedanga khona okonje vele impilo incengiseka khona ngale eGoli so lokho kwenzakalayo sihle sibone ngathiwa kuyikucina kwempilo yethu ngoba ukuthi sizasukela ngapi siya ngapi nxa eGoli iqhubeka nje ayisusuka singasazi shuba
umnumzana Love Moncube sakamuso Matobo la uthi ukhathazekile ngezehlakalo kwele South Africa.
Udushe lolu simanginanzelela kakhulu luyasidalela uhlupho olukhulu ngoba sihleli nje sithembele khona manje maso kuyenziwa kanje bangaka abafowethu azilahlekelwa imisebenzi laphana nanjalo ukudla okuningi thina siphila eSouth Africa sithembele eSouth Africa siyacela ubukhokheli ukuthi abuzwisise into efunwa ngabantu ukuze kuyehle.
Umnumzana Vusa Nkalo odabuke egungwe kwanda South ephila ngokuthenga impahla kule South Africa ethengisa kuleli uthi sokunzima ukuthi bawode impahla kwele South Africa okuzadala ukuthulela kwempahla kuleli.
Thina abantu lapha abantu abaningi izitolo ini baphila ngokuthi omalayitsha babe bebaphathela izinto khona ngayo hayi ngathi kusihluphile kakhulu kuyasihlukuluza sibi lokubi kodwa njengoba sekungathi kulamasotsha ezitaradeni khonale ngoba sithi bathi kulamasotsha ezitaradeni ngathi umuma khona uba ngcono kodwa hhayi njengaosomabhizimisi abancane sizisebenzayo sizama hayi hayi sibile hayi into yakhonayo.
Ukhansila kawa 13 umnumzana Miklas Ndlovu uthi lawe sabela ukuthi impahla zizasilela ezitolo okuzadala ukukhuphuka kwentengo yazo.
Izitolo zonke eziningi zivela impahla ngezivela kwale mzansi abantu abethu bebewoda beletha khonapho izitolo zemzansi izivele sezisincedile kakhulu ikakhulu langentengo ibisiyehlile kakhulu ngiyazeza impahla ezivela khonale lalezi mpahla ebesizithunyelwa abantu abethu sivele sesingabantu evele besesiphila khonale lolu dubo luzasishiya sengozini emangalisayo.
Unkosikazi Juliet Ngiwane, ongumqondisi wenhlanganiso elondoloza amalungelo abesifazana e-Women Development Association of Zimbabwe, uthi iningi labomama litshaywa luvalo.
Omama bonke babambe amathumbu. Khathesi sizothi abanye abantwana sebefile. Ungokwazi kwethu ngenani labantwana abaseGoli abeZimbabwe. Kambe kungakhuthakala ukuthi kuswelakalo yedwa oweZimbabwe. And nxa engowakho omama bakhala ngokuthi nxa engowakho uzatshelwa mbani. Uyabe wonwe mbani.
Osomabhizimusi kanye labacubungule zomnotho bathi udlakela usaqhubeka kwele South Africa lulakho ukubangela ukuthilela kokudla kuleli. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula kwele South Africa esithi lolu dlame lulakho ukuphehla udlakela kwamanye amazwe agoqelele Zimbabwe. Abantu abedlula amakhulu amabili 212 sebefile kulolu dlame kwalima labanye. Izizalwane zaseZimbabwe ezifika phose izigidi ezintathu 3 million zasuka kuleli ukuyadinga amadlelo aluhlaza kwele South Africa kulandela ukubhidlika komnotho welizwe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert.
Lingani litshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights. Sixoxa ngendaba yabomakhorokhoza okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu ukwamukelwa ehlelweni.
Sizwa ukuthi lige lavakatshela indawo elibone khona omakhorokhoza asebewone khona.
Yes, ke savakatshela endaweni yaseGwanda emgwaqweni uBulawayo Gwanda Road nxa usuduze kwendawo liyana imatshetshe turn off. Umonakalo khona mubi kakhulu ngoba sebevule iganga lonke laphana phakathi laphakathi komgwaqo la lesporo sebevuthuze yonke indawo bakhu kuyekhipha izihlahla bagebha amagodi kwaze wafika sekuthini kuleni zindawo lapha sebegubha khona eceleni komgwaqo sebegubha ngaphansi komgwaqo amanye amagodi akhona sengenile sibili ngaphansi kwethara okungumonakalo omubi kakhulu ngoba kuyingozi ebantwini abahambayo ngezimoto ezigijima ethareni njalo futhi kuyingozi nje esingathi infrastructure impahla kaZulu futhi lona sinanze ukuthi ngumgwaqo oqhakatheke kakhulu umgwaqo obhizi kakhulu njalo futhi sibonile ukuthi kulokunye sebegebha bengani bangena ngaphansi kwesiporo okuyingozi kakhulu kusitimela lesi esebulawayo Bay Bridge njalo futhi liyani into isiyingozi kuzakhamizi ezihlala khona phana ngoba imbuzi zazo inkomo zabo sokungawela kukanti lazo izakhamizi abantwana labadala sebengawela emagodini onalawana aseyingozi
manje kuyini okwenza ukuthi bengabotshwa nxa besona okungaka
okwenza bengabotshwa ukuthi singananzelele amakorokoza ngani benza umathanda elizweni leZimbabwe endaweni ezinengi lapho esi ungakhangela nje ezelizwe thina sikhangela kakhulu endaweni zeMathebeleland khonapha ungahamba kubo Shangani uhambe kubo Bubi kubo Mzingwane kubo Nsiza lakho eGwanda lendaweni zeMatobo uyakubona ukuthi nje amakorokoza bazenzela santando bazenzela umathanda okuze kuhluphe ukukhathaza ukuthi kanti abantu benza intando yabelizweni bathembeni inkinga eyenza laba bantu bangabotshwa ngoba vele bazenzela santando okunye kwakhona sithe sixoxisana lezakhamizi zalaphana basitshela ukuthi okunye bagubhe ebusuku bengabotshwe kwenzeni kwabo lokho kubi kangaka
manje njengenhlanganiso lithi kuthiweni
thina ke njengenhlanganiso emela amalungelo abantu sikhangela njalo futhi lento zemvelo sithi thina kulezinto ezimbalwa okumele zenzakale okokuqala ilizwe lonke nje jikelele uhulumende akaqinise umthetho akabophe ziqine ngendlela nendaba zabo makorokoza ukukhangelwa kwabo ngoba sesike sathola futhi enye ireport sesixoxa lezakhamizi khona phana basitshela ukuthi kulomunye umuzi abake bahamba bayagubha khona emzini womuntu kodwa nxa sokuqala into ezinjalo ungakhumbula kwezinye indawo zelizwe sike sizothiwa bagubha esikolo uzothiwa bagubha umuzi womuntu njalo njalo so uhulumende kaqinise umthetho sibe lilizwe lomthetho omakorokoza bengenzi mathanda lapha ababona khona ngoba ukuthi igolide likhona phela kuthi ukuthi kumele lihlale kuquthulwa indawo yonke kuze kuquphulwe lethara kukanti njalo amapholisa kawapatrol eliyana ndawo lasebusuku okunye njalo sibona ingane kungenzakala inhlanganiso ye-Environmental Management Agency i-EMA iyadinga ukuthi isondele kuliyana indawo isebenzisane lezinye iy'ngatsha zikahulumente isebenzisane le-local authority isebenzisane lezakhamizi zalaphana ngoba bavala indawo liyana okuthiwa esikuthiwa ngesikhiwa yiku-reclaima then okokugcina esingaboni ngani kwenzakala yikuthi iGwanda Rural District Council isebenzelana lenhlanganiso ezizimele zodwa ezinjengenhlanganiso yethu lezinye ezikhona kuqakathekile ukuthi bafinyelele izakhamizi zalaphana bafundiswe ngendlela zokuzivikela lokukhulumisana labomakorokoza ukuze benelise ukuripota izenzakalo ezimbi ezenzakalayo ngoba sitholile futhi ukuthi khani ngani sokukhona ukugqekegqekezwa osokusiba khona ngendlela zokwanda kwabomakorokoza kuliyana ndawo
okugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga kakhulu balaleli ithuba esibelalo ngiyabonga lo hlelo ukuthi lingamukele ehlelweni
lo ke bekungumnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso ye-Matabeleland Institute for Human Rights ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami ngu-Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Otilius Vanda obona ngeziphathelane labesifazana kunhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association. Yena oqala ngokuchasisa ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 uthwalise abantu amagabha afuzayo.
Inani sibili le-COVID liyakhanza kodwa okukhathaza kakhulu abantu besifazane. Yona ngokwayo i-vaccine ama-centers angkhona alamalong queues ukuthi umuntu ayenelise ukuthola i-vaccine. Njalo kuyenza lokusebenza kube nzima ngoba abantu besifazana ngabantu abaphila ngokuzisebenza engingathi ngama-vendors iningi labo. Ephila ngokuzisebenza ukuyadinga i-vaccine kubathathela isikhathi eside ilanga lonke umuntu acina esetshayelwa likhola lokuthi kuvalwe engasebenzanga okudala ukuthi imuli zabo zingasenelisi ukuthola ukudla ngoba khona lokudla kwangikhona ngalesi sikhathi se-COVID sokudula ngeyokunye kungezelelwayo ukuthi izitolo ziyakhangisa ukuvalwa kube sokuthengwa ebantwini phansi okuyabe sokulentengo ephezulu ephezu kwale esithenga ngayo ezitolo.
Uhulumende kathesi uthe wonke umuntu ozafika lapha okuhlatshwa khona namajekiseni la kuyamela ehlatshwe nxa u-5 engatshaya intambama
ngono kuzaba ngono kodwa inani lezindawo zalapho okuhlatshelwa khona yizo ezilutshwana eziyenza abantu begcine sebeminyeni bona bevele besiyadinga khona ukuhlatshwa okuyingozi ukuthi bayagcina sebesoka lapho abahlatshwa khona bevele sebewuthethe lowo mkhuhlane.
Sike sabona kulo hlelo lwalabo abathengisayo ukuthi bayehlatshwa kambe singathi iningi liphungukile yini?
Abantu bebeminana begcwala kakhulu lapho kuhlatshwa khona okuthi abantu bebebaningi okudlula wona amajekiseni okuhambani kodwa bazamile ukuhlatshwa sibili laba abazisebenzayo iningi lankhona.
Kuqalisa i-COVID-19 kwake kwaba le mpiko yokuthi kulodlakela ezindlini ngoba abantu bengejayelanga ukuhlala bendawonye isikhathi eside kangaka kungasayiwe emsebenzini. Uhlupho lolu solunganeno yini kathesi?
Kudlakela lokho uqale uhlelo le-lockdown luya lukhula kakhulu ezindlini ngoba nanko labantwana sebetshona bekhona ezindlini ukuganga lokona kuba kuningi lokungazwanani ezindlini kuba kuningi okunye kudalwa yikhonokho ukuthi abantu bebezikhandlela iindleko zendlini seziningi ngoba imuli isitshona ivuthene ingasafakalalanga isiyadinga ukudla udlakela luyakhwela kunye lezigebenga zibeningi zidalwa yikuthi labo akade bezincediswa kunhlelo zokuhamba engathi abamakhombi abangekho kuhlelo lukazupho labo sebengabantu asebephelelwe yimisebenzi asebehlezi ezindlini elo abantu batshontshelwe emini libalele bagazwa emini libalele.
Lina njengenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association lile nhlelo yini eliziqhubayo eziphathelane le-COVID-19 kumbe nje eziphathisa abesifazana ngempilo yabo?
Ngingathi inhlelo ziningi kakhulu kodwa inhlelo kathesi sizenza kubomakhala ekhukhwini ukuthi sixoxisane labomama ukuthi singancedisana njani nokuthi abantu kabazivikele yikho kathesi sikwenzayo kakhulu njengenhlanganiso ngoba inhlelo zokubuthana kazisavumi ngomthetho we-lockdown lokhona kodwa uma radio lingaphosensi kuzonke inhlanganiso iyakhuluma njalo singabantu esiluqakathekisayo uhlelo lololukhona kathese lokuthi abantu bezivikele bahlatshwe bagqoke amamaski behlale ezindlini mabesenelisa kodwa uhlupho yilololo ukuthi umuntu uzahlala endlini uzadlala.
Lo nkosazana Otilius Vanda obona ngeziphathelane labesifazana kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Singakehlukani kesikhangele ebesikhokhela. Wayeyintatheli izindaba uSandra Nyaira owasebenza kumaphephandaba lakumsakazo ehlukeneyo egoqela iStudio 7 obhubhengo lwesibili
ungcwatshiwe namhla emathuneni eWarren Hills eHarare. Inani labantu abahlaselwa ligciwane le-coronavirus lababulawa yi-COVID-19 lilokhu liqonga insuku zonke. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.